experience yami laba ibinhle kakhulu besilo okuthiwa ngu-professor John Jogge and ubekusha kakhulu for the past 6 weeks undokuningi kakhulu and mina bengise University of Texas at Austin besilo professor John Jogge ubesifundisa okuningi about how we can run our business better lokuthi sibe ngabantu abazatshintsha izinto elizweni lethu through ukuba successful in our business.
Njengo somabhizimusi omutsha, yiziphi ezinye zezinto obone ziqakatheke kakhulu obona sengathi ungazisebenzisa nxa usuphendukile eZimbabwe?
Okuqakathekileyo kakhulu engikufundileyo yikuba lama-system asebenzayo in place ngoba and kuzatshintsha izinto eziningi ngendlela ekade ngisebenza ngayo ngingakafundi lokho. Ngobe sengikubonile ukuthi kuqakathekile ukuthi umuntu abe lama-system asebenzayo ukwenzela ukuthi noma mawungekho i-business yazi lokhu irana. Langokuthi kuqakathekile futhi ukukhompensetha okubhadala abantu osebenza labo kuhle kwenzeke ukuthi labo bezizwe bengathi baphakathi komdeni. So yizo ezinye izinto engizifundileyo ezintshe kade ngingaziyo. Qakathekisi kakhulu.
Umhlangano omkhulu eliwulandileyo lapha eWashington DC sibona ubuthanisa singathi intshantshu kumbe abatsha abaphumelele endaweni ezijiyeneyo abafika 700 e-Afrika yonke. Kuyini okukhangeleleyo kulo mhlangano?
Khangelele ukuhlangana lawo bonke abantu abanye abavela kwamanye amazwe lokukhonekisa lawo. Kuqakathekile kakhulu ukuthi langoba sizabe sikhonekthe labantu abalapha e-America but kuqakathekile kakhulu ukuthi sikhonekthe labanye abatsha abavela kwamanye amazwe abarana amabhizinisi amaningi. So engikukhangeleleyo kakhulu ukuthi ngikhulume labo ngibone indlela esingasebenzisana ngazo sesibuyele
lendlu ongawatshiyela abalaleli. Ikakhulu sikhangela uhlelo lweli olweMandela Washington Fellowship ngoSeptember abanye baza kuba laba sebefuna ukuthi baqalise ukubhalisa ukuthi labo bangene kulolu hlelo. Ikuyini ongabatshiyela khona?
Program leyi program eqakathekileyo kakhulu and i-program engatshintsha impilo yomuntu. So ngingakhuthaza wonke umuntu ofuna uku-apply ukuthi ayi-apply le yona ngoba iqakathekile kakhulu and izinto eziningi esizifundileyo ngokuthi sirun ama-businesses ethu ngcono lokukhonektha labanye nje abavela kwamanye amazwe across the continent.